into ekhona khathesi ukuthi ama-appointments ama-negotiators zikakayenzi uminister samnika thina njenge-Apex Council amabizo okumele ukuthi akhonfirme uminister ukuthi yibabantu abazanegotiato bamelele isisebenzi likahulumente kodwa hhayi uminister kakayenzi lokho liqiniso sibili ukuthi incwadi leyo siyitholile njenge-Apex Council kodwa-ke kuyasiphambanisa ngoba siyabe sikhangele thina ukuthi nxa i-Apex Council ibhalile uminister kuyabe kumele ukuthi alendele khonokho kubhalwe i-Apex Council. Abanye abantu abazabuya ngezinye indlela beka amabizo abo, hhayi kuyakusetshenzwa njalo. Kuyabe kumele ukuthi abantu labo bephenduke njalo ku-Apex Council ukwenzela ukuthi nxa kukhona okuhluphayo kukhulunywe kulungiswe. Kodwa kuqakathekileke ukuthi khathesi isikhathi sokuthi ngabe uministry uyavuma ukuthi ahlangane lama-representatives awe-Apex Council indaba leyi ikhulunywe. Ayikhona ukuthi sibe silokho ukuthi i-Apex Council imenjani kunjani njani into leyo ikhulunywe okwesikhathi eside yalungiswa. Nxa kukhona-ke okumele ukuthi kulungisiswe, hhayi kuyabe kulungisiswa ngedale le-Apex Council. So sibe sicela sibili ukuthi uminister ngabe uyakubona khonokho ukuthi kuqakathekile ukuthi naye izisebenzi zakhe ziyabe zimelele njengoba enguye umphathintambo wesebenzi kahulumente.
UMatibenga phela wale ukuhlangana labantu benu ngoba i-PSA layo ithumele uluhlu lwabantu bayo kodwa isebenza phansi kwe-Apex.
Akumelanga-ke ukuthi abantu nabi ngavumelananga bayekhuluma kuminister. Atsho ikhona ethiwa yona i-convention ye-ILO e-drives to organize. Izisebenzi-ke zikahulumente silakho ukuthi sibe lamalungelo ukuthi thina-ke njengesisebenzi sisoda silungise nxa kukhona ukuxabana okungaba khona. Ayikhona ukuthi sibe sesihamba-ke kuminister ngoba lokho kuyagcina